Esethula imbono yakhe izolo emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Southern African Political Economy Series wokuhlaziya isimo sokungenzakala nxa umongameli Robert Mugabe engasuka esihlalweni. Ubidi uthe sokulezibonelo eziningi ezibalisa ungabi khona komhlahlandlela okumelama, umumo wezomnotho, ungabi khona komkhokheli osemelele ukubusa lokunye. Wengeze esithi umumo ungahle uye nganxele izinto ziwonakale okubi zigcine zimi manzonzo elizweni nxa labo abelezikhundla ezimqoka abangafuni ukuthi asuke esikhundleni bengathatha amanyathelo. Kesizwe amazwi kaMnumzana Bidi.
The possibility of a coup in Zimbabwe.
Xesha lokuhluthunwa kombuso ngodlakela likhona. Lokhu kutshengiselwa izibonelo eziningi ezingaba khona ezingekho emthethweni ezokuthathwa kwamandla okungekho emthethweni.
Umnumzana Mbidi wengezelele esithi lanxa kungaba lokumanyana kwamabandla ezombusazwe kulakho ukuqhamuka udlakela nxa umongameli Robert Mugabe engasuka esihlalweni khathesi.
Ele Zimbabwe okwamanje lifana lamazwe anjengeRwanda ngomnyaka ka-1994 lapho okwakukhulunywa amagama athukayo, amagama afana lokuthi uyigama tox kumbe uyilokhu lalokhu, kuphinde kube lobukhokheli obuxegayo obukhona okwamanje eZimbabwe.
Ubidi uthe ithemba elikhona elingahlenga ilizwe yikuthi kubunjwe umanyano wenkokheli zamabandla atshiyeneyo ozacanda umhlahlandlela wokhetho njalo uthathe intambo zombuso okwesikhatshana ukhetho olukhululekileyo luze lwenziwe. Kodwa-ke abezinye inhlanganiso ezizimele zodwa akade bekhona emhlanganweni lo abanjenge-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi loba nje bevumelane laye uBidi ukuthi umumo ngempela uqhubeka usiba mubi kwezombusazwe lakwezenotho elizweni, ababoni ukuthi kungabunjwa umanyano ozaphatha intambo zombuso okwesikhatshana kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo nxa kukhangelwa ukufuthelana lembono ehlukileyo yamabandla ezombusazwe kanye lokudonselana kweziphathamandla phakathi kwebandla linye. Baphikise isehlakalo sokuthi ibutho lingahluthuna intambo zombuso nxa kukhangelwa ubudlelwano obukhona labebutho lomgabe.